sokuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Livuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolosihlanu mhlazi ku 5 Ncwabakazi 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umzimba kamufi uKhonti Mhlanga wayengumqondisi wezemidlalo yokuzithokozisa obhubhe ngomvulo odluleyo ukhangelelwe ukubhodabhodiswa edolobheni lakobulawayo lamuhla phambilini kokungcwatshwa kwakhe kusasa elifani.
Kuzaba zezikhulumi njani ezimelele izakhamizi zikabulawayo omuhle?
Ibandla le-Citizens Coalition for Change selikhuthaze abasakhulayo ukuthi babhalisele ukuvota ngobuningi babo ukuze ukhitshwe iZANU-PF esihlalweni kukhetho oluzayo.
Ngaphuma sonke njengabathi sirejista ukuvota njalo sivote, siyabe siwine ngendlela enkulu ukubana kuzaba nzima ukubana ke amavoti ethu etshontshe.
EZimbabwe limanyene lamanye amazwe ekunanzeni iviki yokuqakathekisa kokumunyisa abantwana uchago lwebele.
Ukumunyisa kuqakatheke kakhulu ngoba umntwana uthola
zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Kamufi uKhonti Mhlanga wayeyingcwethi kwezemidlalo yokuzithokozisa obhubhe ngomvulo odluleyo ukhangelelwe ukubhodabhodiswa edolobheni lakobulawayo lamuhla phambilini komthandazo ozaqutshwa ebulawayo amphitheatre. Andubana usiwe ekhaya lakhe eLupane lapho azabekwa khona kusasa. Umqondisi wenhlanganiso yeNational Arts Council umnumzana Nicholas Moyo uthi ezinye zendawo lapho umzimba lo ozadlula khona zibalisa eAmakhosi Theatre esithombeni sikamuyi umnumzana Joshua Mqhabuko Nkomo lapho ayesebenza khona eSkies Metro FM leKiona TV lesihlahleni lapho okwalengiswa abantu ilizwe lingakatholi uzibuse kanye leCouncil kobulawayo okuyiyo emnikeze inhlonipho yedolobho e-civic honors. Asizweni umnumzana Moyo echasisa ukuningi ngalolu daba kungxoxo ayiqhubele osithandekile Mhlanga we-Studio 7.
Bese sidlula esithi lapha kuthiwe khona isicoco abathi civic honors, isicoco sedolobho lakobulawayo. Bese siyaqeda sesise amphitheatre lapho kuyabe kulinde khona abantu abalanda ukuzomvalelisa uKhonti. Isevisi enkulu yokumvalelisa izabe ise-amphitheatre lapho esikhanyelele abantu abaningi abavela endaweni ezahlukeneyo zeZimbabwe. Njalo kuzaba nama-presentation ambalwa omsebenzi uKhonti ayewenza. Singaqeda lapho phakathi kwemini bese sikhangelela ukuthi umzimba kaKhonti usuzaphuma kobulawayo ususiya eLupane lapho azakuyalala khona ebesevuka ebekwa ngomgcibelo.
Lapho libhodabhoda edolobheni lakobulawayo liyabe lihamba labobani njalo emthandazweni ngobani izikhulumi ezibalulekileyo ezinxusiweyo?
Kobulawayo ngoba kusasa kuphakathi kweviki Friday ulwesihlanu lwahlupha kakhulu izimoto aziningi kobulawayo. So ukungena kwethu kobulawayo asifisi ukuthi sibe ngabantu abazagcina besenza ukuthi idolobho lime singasahloniphi abanye abatshayeli bezimoto. So abantu abaningi sithi bahambe belinda ebulawayo theatre. Imoto ezizadlula ziziqhubana lo mzimba kaKhonti yizihlobo zikaKhonti imuli yakwabo laba emakhosi asebenze labo abalutshwane lama officials kahulumende esikhanyelela ukuthi lo meya. So hayi zimota nje ezintuthwane abantu bazabe belingile. Umuntu kazalwa kaphume emolini eyodwa uzakuba nezikhulumeli ezimele ama-artist. Ama-artist asuka khonapha kobulawayo, ama-artist asuke eHarare, ama-artist asuke endaweni ezehlukeneyo. Kuzaba zezikhulumi njalo ezimelele izakhamizi zikabulawayo omuhle. lesikhulume ezimele ama generation awe makhosi ngoba siyakwazi ukuthi makhosi iqalise ngo-1982 kuze kuzofika lamhlanje, so sithatha abehlukeneyo abaqala khona ngama-80s ababuya khona ngama-90s abaka-2000 kusiza khathesi kuhlanganela lama students ayifundiswa ngukhonde bese kusiba ke lezikhulumelo ezizabe zihlanganisela abaka city council labakahulumende.
Selisiya elupane ye kuyabe sokuphelile konke okwakobulawayo kumbe baningi elikhangelele ukuthi balandele?
Ngiyabona lichawe lapho esikhuluma ngalo. Esimpini sakithi umuntu uphekezelwa selimthiwe endlini yakhe. Umuntu odlulileyo esimpini sakithi kasimphekezele ngokumbhabhayisa ngokusedlulile. So sikhanyelela ukuthi abantu abaningi baza kuyalala elubhane, abanye bazavuka ke emathathakusa befuna ukuyabamba umsebenzi elubhane.
Lisuthisekile kodwa ngokuthi isicelo senu sokuthi yaphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe asivunywa. Iningi liyakhonona
ngayo. Ngiyeke ngakhulumela uningi. Into eqakathekileyo yukuthi thina simelele abama-arts sahambisa isicelo. Uhulumende wabika ukuthi umdladla uphiwa ukuncediswa nguhulumende. Lokho sakwamukela. Kodwa siyakwazi ukuthi bakhona abaningi abakade bekhangele lokunye, kodwa sacela siphiwa abantu bazahlala bekhuluma ngoba abantu balembono emningi yehlukileyo.
Lo ngumnumzana Nicholas Moyo, umqondisi wenhlanganiso ye-National Arts Council obexoxa ecingweni loSithandekile Mdlanga we-Studio 7.
Bangaphi, bayenzani, bathuleleni, bazaphetha ngani kulokhu kunje ngesizwe sabo esakhiwa nzima ngemikhonto langamakhanda amadoda. Lala ngoxolo, lala ngokuthula khebesi, silo simkhono khono, njamasi ndwandwe, kasomnyama, rest in power. You are a treasure, sung one sung. Declared or undeclared a national hero, praised or blamed, you remain a hero. May your prestigious, glorious legacy live forever and ever. Lala ngoxolo, khulukhonte, continue loving, malume wethu. Kucho mini ophetwa wathi umthembo ozithemba ukuchaphatwa kwendakasala umangula lenkaka umthima qhamu umzansi umhlobo othandwa inkosi mphuma phansi elupane stobo lambizi edandanda kodonka idiphi kudigba amadada amaduna kwenqandazi bezi yachiya amabhanga kozobe yathi ziphe zakhinduku komtshaza afistikisa amakhasi kovuka mvundla nazi izinja kontombi khonjiswa ngokugeza kwesikhetha abahle sichiya babi esingabafuno sizi bachiya bakhambe njengenkomo zamahlanga hala kacha lalu phumule qhawe lamaqhawe elama lamaqhawe ayezitha ngamaqhawe azaqhela lasala liliqhawe lama limimpo lingaqhise eqhakala ngoba liliqhawe bayethe.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change selikhuthaze abasakhulayo ukuthi babhalisele ukuvota ngobuningi babo kukhetho oluzayo ukuze kukhitshwe iZANU-PF esihlalweni. Linkuthazo yethulwe iziphathamandla zaleli bandla umnumzana Ian Makone lonkosazana Afatzai Mahere izolo emhlanganweni abawenze lentatheli zindaba eHarare. Ababili laba bathi njalo ikhomishini ebona ngezokhetho iZEC kumele ivule njalo uhlelo lwayo lokuphuma ijumo isiyabhalisa abantu abazavota kukhetho oluzayo. Baphinde basola ikhomishini le besithi ayiqhubi kuhle amalungiselelo okhetho. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lomsekeli wesikhulumeli se-CCC umnumzana Gift Ostalos Siziba, yena othi ngempela abasakhulayo kumele bayevota ngobunengi ukuze bakhethe uhulumende ozasungula imisebenzi njalo avuselele umnotho welizwe.
Ukuze silungise indaba yokubana kutholakala imisebenzi kufanele sivote ngenxa yokubana inguquko eZimbabwe kufanele ibuye sisebenzisa ukhetho. iZANU-PF lokuzama ukufaka ke ukudawuta lokuzunguza ke emqondweni yabathi kubana ukuvota uncedi njalo sobariga. Ayisoqiniso le ngenxa yokubana singaphuma sonke njengabathi siyerejista ukuvota njalo sivote siyabe siwinenge ngendlela enkulu kubana kuzaba nzima ukubana ke ama vote yetu etshontshwe. Lokhu sakubona eZambia, mina ngangihambile ke ukuya monitor lokho observe ama elections eZambia, kwaba lenguquko enxa kubana abatsha babehambe ukuya vote njalo bama ke eduze lama polling station belinde ke ama vote abo osithi ukudefenda ke i vote ngesilungu. So konke lokhu kuqhakathekile ukubana sikwenze thina njengabathi ukubana sibe lenguquko. Xa sisiba lenguquko kuyasincede kubana silungise indaba yemsebenzi, silungise indaba yokubana ke university abantu bethola ama grant, abantu befunde ke mahara from primary up to high school, uhulumende ebhadale sithi free education. Konke lokhu kupossible nxa sesikulo hulumende omutsha. Uhulumende omutsha ubuya nxa singaphuma ngobuningi bethu njengabatsha siye vota njalo kuyayenzakala lokhu nxa siregiste ukuvota. Yikho ngikhuthaza ke ontanga abanye bami kubana sambeni lapho kuvule kuona emesenta ezeka akuthathi isikhathi eside siye register ukuvota, ukuyenzela ukusasa singakhali ngokuthi ke eZimbabwe into azimanga kuhle thina singahambi ke ukuya influence ama political processes, whether ngwe church ungwe bora ungwe entertainment, sonke fanele siye vota ngenxa yokubana yilungele lomuntu wonke oseZimbabwe. Khangelana amanye amazwe athuthukileyo abatsha bayaphuma besiya vota ngoba bakwazi kubani ukuvota, yikho kudicide kusasa labo. Nyabonga.
Ungathini kwabasakhulayo abathi kabasoze bazihluphe ngokuyavota ngoba sokukade kuvotwa eZimbabwe kodwa akulatshintsho oluba khona? iZANU-PF iyala inqoba njalo nje kukhetho.
Ungakhangela imbali zamazwe atshiyeneyo eAfrika, ikakhulu sikhangela iZambia ebele nguquko ngomnyaka odlule, uzabona ukubana ke kufanele ukubana siphume sibaningi ukwenzela ngoba amavoti atshontshwa nxa abantu bevote bebalutshwane. Into esiyibonayo nxa sikhangela ke ukhetho oludluleyo, so kufanele ukubana siwine, but siwine ngamanumba aphakemeyo so that we overwhelm the rigging ceiling. Ekhulunywa ke ngezifundi lezikhwicamfundo ezitshiyeneyo, so kufanele ukubana sivote sibaningi ngenxa yokuthi ungavota abantu abalutshwane, kukhala abantu abaningi nxa amavoti etshontshwe. Kodwa uzakhangela ukubana abaningi abakhala abanye baya bengahambanga ukuyavota, so kulula ukubana ke esiphikisana lawo bekwanisa ukumanipulate ama-process ngenxa yokubana saye sibalutshwana. Yikho si-encourage abatsha ukubana siphume sibaningi siyevota ukuze kube le nguquko, ngenxa yokubana yiyo indlela esikhangelane layo esingaletha inguquko elizweni.
Umnumzana Gift Osterlos Siziba ngumsekeli wesikhulumeli se-CCC. Kunjalo nje ibandla le-CCC lamukele ukubuyiselwa esikhundleni komsekeli kameya wedolobho lakoBulawayo umnumzana Dinashe Kambarami oyemiswe umsebenzi ngumthethwandaba esetheswa icala lokuntshontsha. Umsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafasibanda utshele iStudio 7 ukuthi uKambarami wamiswa umsebenzi ngenxa yabasekeli bebandla le-MDCT.
Sibona ngani lokhu wayevele emsulwa engalacala, we have been vindicated. Lokhu kuthi ukuthi sebegcwalise khonokho edevele silakho ukuthi kalacala, babemgcoba njengamafutha engulube engayidlanga ngenxa yokuthi waqamba amanqamu ukuthi u-deputy mayor uChristopher Dube uhuquluza impahla ye-council esithi corruptive tendencies. Kwakhanya ukuthi abantu bahle bamvukela, ama-councillors abazange bamsupporte ngenxa yokuthi abanye babevele sebechapha umfula bayasupporta nalo mama uKhube lo Monzo Raven. Yikho-ke akalacala, njalo siyabonga ukuthi iBulawayo sesilabanye abasupport tayo ngoba lingabona amajaha wonke la ayevele efuna izikhundla babevele belwisana laye beku-youth assembly. Yikho-ke yikho ubona ukuthi iBulawayo lingahambi kulabafana amajaha lezintombi afuna isikhundla bengasabisebenzela abanye. Ngaleli cala siyakwazi ukuthi ama-judgment eZimbabwe amajaji acompromise njalo a-corrupt, but kuleli cala siyabonga ngoba kuphume njengakhonokho.
Umnumzana Felix Magalela Mafasibanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. kusukela ngomvulo wonalo esanda kwedlula kuze kuyefika ngesonto umhlaba wonke jikelele uyananza iviki yokukhuthaza omama ukuthi bamunyise abantwana uchago lwebele uZulu wamazwe wonke ukhuthazwa ukuthi agqoke impahla ezilophawu lokunanza lolusuku iviki yonke le esigciba ngesonto eZimbabwe akuqoqwanga nhlelo zokunanza leli langa uGaina Gumede Saidi we Studio 7 uxoxe lo dokotela langelihle lubimbi embuza ngokuqhakatheka kokumunyisa uchago lwebele
ukumunyisa kuqhakatheke kakhulu ngoba umntwana uthola most of konke okufunakalayo emzimbeni futhi kuqakathekile njalo ukuthi umuntu nxa emunyisa elandele ukufundiswa akuswayo esibhedlela ukuthi inyanga zokuqala eziyisithupha emunyisa umma engamuphi okunyukuza emunyisa kuphela ngoba uchago lukamama lulakho konke amanzi emkonko okufunakalayo ukuthi kukhulise umntwana ukuthi ungatholi imikhuhlane
kuyona liviki yiviki yokukhuthaza omama elizweni lonke jikelele ukuthi bamunyise kuyini wena dokotela Lubimbi ongakutshela omama abalaleleyo namhla ukuthi bakwenze ngendaba zokumunyisa nxa besithi bona abalasikhathi sokumunyisa kumele baye emsebenzini
okay ningabakhuthaza omama ukuthi okuqakathekileyo ukuthi umntwana ayithole uchago oluvela kumama kusho ukuthi ongakwenza ukuthi umhlengile umntwana uchago lolo oluvela kumama liyakwanisa ukuthi ulifake efrijini kumbe lufrizwe ukuze lihlale lungahlobanga umntwana ebeselukhudunyezwa ngokufakwa embodleleni yalo and then ukusifaka imbodlela leyi phakathi kwekhontena elamanzi atshisayo okuqakatheke ngalokho ukuthi khona uyakhona uyakwanisa ukuthi uye emsebenzini kodwa nohlelo mntwana ikwanisa ukuhlala eninika uchago oluvela kuma ngaleso sikhathi ngabe ngikhuthaza futhi ukuthi lolinga umntwana uchago engamniki ngegula kodwa-ke emnathise kumbe ngenkomitsho ngoba usually isikhathi esiningi umntwana onika uchago negula ugcina esala ukumunyisa ezeleni ma umama sevele emsebenzini so engamnathisa nje ngenkomitsho kuba ngcono ukuthi xa umama ebuya ekwanisa ukuthi emunyise engaliyali
Lo-ke ngudokotela langelihle lubimbi obexoxa le Studio 7 ecingweni esebhilitane
Lo ngumsakazo we Studio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America eWashington DC
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo Iphephandaba leChronicle lelo daba lokuthi idolobho leCaribe nendawo ezinqelelane lalo zibikwa zihlaselwe ikuzamazama komhlaba iearthquake izolo ebusuku. Ugatsha lezomkhathi olwe-Meteorological Services luthi isilinganiso sokuzamazama lokhu bekukuzinga lesine emtshineni we-Richter scale. Iphephandaba le-Herald lelo daba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa usukile elizweni izolo elubhekise kwele Mozambique lapho azaxoxisana losowabo umongameli Philippe Nyusi ngenhlelo zokusebenzelana kwezamabhizinisi. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Ngizangibona ngoba ngikuthi linjani ngezi ndawo. Ah siyezwa nje kulowo ohlala kuqandwa manga kutafule esigekeni zimanzi inkunzi. kambe isiphi isigebenga esake saba ngokuzo umnanga ngakwazi ubani impela umuntu ongaba lesibindi sokuthatha imali engakho umnanga kwengakwazi abantu bakamnanga golo ngabantu bakho uyabazi ende ngekuzwe futhi ukutaba banje futhi kuzogcina ukukhulunywa amanga kuphela ukuthi kuyadinga ngoba kuhlala kudinga abantu bezana uphilo bahlala bedingisa amanga asilindeni sizwe ukuthi ozobotshwa ngubani sizwe ukuthi umuntu ozobotshwa ngubani kulelo icala lokumanje inkunzi omazi wosejele oyizana uphilo behlala besenza ububi ngubani osekwabotshwa lapho ababulala abantu kujikwe kubotshwa abantu abangena amacala abantu ababulala abantu beyekwa akhona nto vele abazoyenza lapho izana uphilo yenza loba yini ezilungu ubona kwayena umnanga kwakungeyisikhohlakali sakuqala instead ukuthi kube ngangulo umuntu okhuza udlame lo kodwa yena ngoyobaselayo kuthi abantu bebulawe ilizwe and into eyenzakala emhlweni abantu angazithi wayi bengafundi ukukhuluma iqiniso ukuthi izana uphilo ifike kwenzayo hlala ukuthi akulodlame kulodlame elizweni kodwa abantu bekwazi kamhlophe ukuthi lenziwa izana uphilo emehlweni abo wonke umuntu uyakwazi ukuthi izana uphilo ifike kwenzayo kodwa manje nxa sebekhuluma sebesithi ye uma sekuza kuvota sekulodlakele udlakele ukhuluma iqiniso kuthi mnanga gongolo wokwenza konke lokho
Studio 7 salibonani livuka njani labalaleli i-CCC imidlwane kodwa ayikathungululi iyabonisa kodwa ukuthi sizothungulula ngoba sengiyibona mayikhuluma la ku-studio ama-studio akhona awasakhulumi ngokuthi asibambane ngoba thina sibancenge avela sithandi ukuthi kubanjani kodwa ke bona lokhu ma bengenakala ku-studio 7 besithi akubanjani thina singabancenge waye kuyibo bodwa bathi kubanjani izana ngikaze ngizwe isithi akubanjani mina kodwa yiyo yena le CCC ehlala ingena ngokuthi akubanjwa imidlwane izothungulula ngelinye ilanga la ku MRP mina ngiyajabula kakhulu ngoba vele thina asingenele ukhetho lokuphatha iZimbabwe thina sifuna ukuphuma kuyo iZimbabwe sizimele thina sodwa viva MRP viva phansi nge CCC lezano PF siyangena manje thina lapho ku MRP silungisa izinto sesikulungisa njengamanje siyabonga
Studio 7 ndinja ngizothanda ukuphendula la abantu laba bathi kumele ukuthi abantu bebambane ukukhitshwizana hayi izano ngevota ngeliphuma ngeliphuma impela ngevota izano PF kodwa sizikuya akazama abazamayo kodwa ngevota ngeliphuma yikho thina sesihlwele ukuphuma eZimbabwe siyimthwakazi njalo kunye abantu kumele behluphe kakhulu ngokukhipha izano ngabantu bemashonaland abantu besindebele ngoba yibo awayifakayo 1980 bonke asilandaba ukuthi kumbe uchamisa bonke nje bayiba bayafaka izaniphile esikhundleni namhlanje sokunzima ukuthi bekhiphe sebezodinga thina kwakuthiwa siyi-minority kwanti abalotshwane kakhulu ukuthi sizoyikhipha izani hayi thina sisilandaba lokhipha izani sesifuna ukuphuma eZimbabwe sizimele sodwa lapha njengakudala vele sasizimele sodwa lapha ezimele bodwa konani
Studio 7 linjani basakazi bethu labalaleli kodwa amazwi kababalota ngokhwisa idubeko sibanda lo wayephendela umdenda lo wabantu akazama ukuzihlonipha lokazama ukuhlonipha abantu bakomthwakazi kazama ukubahlonipha mbili engaphathi abantu bakomthwakazi njengezigqila njengezigqila zabantu bemashonaland yena mayesutha lapho khona kuzani ku-MDC mbe-CCC ubeyini party yakadle kahle thule engachothozi abantu bakomthwakazi engachothozi abantu bakomthwakazi ngamuzwa nje laphana echothoza umdeda embiza ngamagama angasile zama ukuzibamba Prince Dube kosibantu mdala mawungaka mawusiza sidlele kahle yakho yamashona akho ungazama ukuchotha ungazizichotho zabantu bakithi thina siyazi into esiyilwelayo njalo sizayithola futhi ngoba unkulunkulu kadako unkulunkulu uthanda bonke abantu sizayithola futhi imthwakazi ethi izabuya kuphela uyafuna kumbe kawufuni la mashona akho imthwakazi ethi izabuya kuphela inkululeko itiza
ngibingelele ku-Studio 7 okhulumayo unkomo laphana ejolojo ayikho nje okuningi kukhulumayo kugqugquzela nje kuphela ukuthi abantu sibhalisela ukuvota abantu bakithi next year sifuna into itshintshe yonke into sikhipheni lo mbuso khona emandleni ngibuye ngicwayise futhi nakubafowethu laba abaphe abasemazweni laba yibo abakhuluma kakhulu bethi sifanele siyovota kodwa kababuyi sizovota abantu siyacela yekelani ukukhuluma liphesheya komfula wozani ngapa sizovota singakhulumi singaphandle ngoba vela umlomo angeke kuthiwa ngesindebele umlomo awugcwalelwa mfula ngoba into eliyenzayo lapha yiyona leyo ukuthi umlomo awugcwalelwa mfula ngoba likhuluma abanye bakobotswana abanye bakusouth africa kanti manje lifuna kuvote bani ilungise ilizwe zani zonke madoda sizolungisilishwa
siyalibingelela njalo bothukabile inkomo kini lonke mahlaba ezulu sizibuhlungu lokusukuyenzakala phakathi emathawuni sokuba nje inkunzi ngezibhamu hayi bakithi lizwe lawonakala ilizwe lethu bakithi angazukuthi sizaphephela ngaphi sizayaphi umhlaba nako sisitshisa kizo zonke iindawo sayazi sokutshisa bantu ake sizweni into esiyizwayo sibe abantu esilungiseni sibe abantu esibambana sibe ngabantu banye ukuze into yethu iyakheke hayi izanu asiyisolisenzo isenzo siyasisola sibili mangayisi siba sibi ngoba siyabe sifuna into ithuthuke kube kuhle emhlabeni asinamadamu asinamanzi asinani kuyahlupha kunoko ngiyabonga
siyabonga abalaleli bethu ngokusithumela imilayezo yenu nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, uMongameli Joe Biden usesole isigwebo esetheswe untombazana welemelika odlala umdlalo webasketball uBrittany Griner ogwetshelwe ukuhlala ejele okweminyaka eyithoba munwemunye kwele Russia. UGriner wabotshwa egcekeni lendizamtshina ngenyanga kambimbitho kwele Russia elimbodlela encinyane eyamafutha enwele alungiswe ngensango. Amapholisa kwele Russia athi umuthi lo yisidakamizwa lanxa yena uGriner walandula wathi ngumuthi wenwele njalo ubengajonganga ukungena lawo kulelo lizwe kodwa wagwetshelwa ukuhlala ejele waphinda wahlawuliswa imali elingana lamadola emelika azinkulungwane ezilitshumi lasikhombisa 16,301. Kusenjalo, umongameli wele Ukraine umnumzana Volodymyr Zelensky uthi ele Russia alisozele nelise ukuhlasela isigodlo selizwe lakhe iKyiv ngoba sebezilungiselele. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Zenzo Nkomo.
IRussia ithema iyalapha yaya iyitshela nje ukuthi izokuthi yangayanga isheshe ibuye ekhaya isilu isinqobile leyani kodwa siyabona ukuthi akusahambanga ngaleyo. Sizakhumbula futhi ukuthi ngesikhathi iqala iRussia kuyangena la kukhona nabathile ikakhulu izikhulu osoma business beRussia ababengathi abahambisani no Putin ekuhlaseleni kwakhe Ukraine kodwa lokho kwaya kwashiya izikhulu zonke lezi eyiningi ezaseRussia zazashintsha zameseka uPutin kodwa bebonke nje babezitshela ukuthi lempi izoya ithathe isikhathi sibe sincane but uma siyibuka lento iba nemthelela engemihle kundawo zombili ngoba nawo amazwe aseEurope athenxa ngabe efaka untswinyo ama-sanctions kuRussia nabo bebengayitshela ukuthi lento ingase yelule ukwelula wayo iyabalimaza nabo eEurope akulimali iRussia nje kuphela nabo bayalimala okuyukuthi ingelula kakhulu sizabona ukukwetuka kwembuso emazweni amaningi sizakubona lokho kwenzeka ngoba lempi isiye yalimaza imnotho eminingi emazweni amaningi emhlabeni esikubonayo ke ukuthi iRussia akuzukuba kuhle kuyo uPutin akuzukuba kuhle nakuye mhlawumbe sebengahamba bamshintshele abathile abangaphakathi eRussia kodwa sizakhumbula futhi umsakazi ukuthi uPutin ngesikhathi yala akayanga nje enguPutin neqembu lakhe libusa eRussia kukhona amanye amaqembu amakhulu afana neqembu lamakomanisi ekade evele emeseka kakhulu uPutin ukuthi kahlasele iUkraine kusiya ngawo amakomanisi ngabe kade uPutin wayihlasele iUkraine so utshengisela ukuthi ngaphakathi uPutin ubeseselakho ukwesekwa ukukhulu kakhulu kodwa ke akuzukuba kuhle nxa lempi isengaqhubeka isiyaphambili kodwa ke futhi ngesikhathi esifanayo njengoba ngisho langapha eEurope akukuhle kakhulu kuzashaya kuze kuyoshaya nasekhaya eAmerica okungagcina mhlawumbe kusiba yikho okungalimaza uBiden uma kusondela ukhetho.
Umnumzana Zenzo Nkomo ngocubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ese Johannesburg kwele South Africa. isikhathi asisavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Umzimba kamufi uKhonti Mhlanga owayengumqondisi wezemidlalo yokuzithokozisa ukhangelelwe ukubhodabhodiswa edolobheni lakoBulawayo lamuhla. Ibandla le-Citizens Coalition for Change selikhuthaze abasakhulayo ukuthi babhalisele ukuvota ngobuningi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.